Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Savela sathona phana ngomashi iqalisa nje upresident proclaima ukuthi kuzakuba lockdown. Sahle sawuthatha lowo mlando sawufaka ezandleni zethu, saqalisa ngokwenza outa i-awareness. Sinika omama imfundiso ukuthi kuvele kuyini khonokho, unjani umkhuhlane lo, sibaguphele sibanika ama-pamphlets, sihambe futhi sisithi ezikotsho lapho abanatha khona manje nema-bustop sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wonalo ukuthi uvele kuyini, abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo. Sasuka lapho kuthe sekubuya khonkana social distance, besibafundisa lanxa ezinhleni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banande i-social distance. Saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla. Sangena kubo scoop gear hang up campaign, sisithi imizwi ngemizwi zabona ukuthi kule scoop gear egedini. So sakwenza sibili kwaphumelela. Uthe sekungena lenkuthazo yama-mask, sazinika ukuthi omama sebeya kuthi i-mask ngizayithenga ngani, ngizayithatha ngaphi, bazeyicice bayayithenga. Sithi mama watsha ilembo elinganawusalifuni, saphuma le pattern sathunga ngezandla, sadinga amarekeni senza ama masket okuthi wenze size yomntana wakho ekababa nomakhelwane umenzele.
Kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho zikhona?
Izigubhu lokho zikhona sibili. Iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona, ziyasetshenziswa ezinhleni. Uzobona omama begijima nxa imfayisehla, nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sezelengisa izigubhu giya, kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze. Kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities, uzathi sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile. Kodwa i-mask yiyo engikhathazayo. Omama bangani sebe-relaxa khathesi, uyafica kuukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa aze ngayifakanga, aze ayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi. Lakho sesebhasini bangalingelelana bacede bajayelane, umbone seyehlisile imaski. Kodwa lokhu sisakhuthaza, ngazi ukuthi sizakwanelisa nini, kodwa siyakhuthaza. Omama awathi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhuya phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini ukwenze ukuthi abantwana bageze izandla.
Nike laphosta yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19?
Basavule bebalutshwana abantwana, futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana, sitho grade 7 sebeqalisa ukuba responsible nabo-form 4. Kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi, sibona ngane ngxenye nababalisi awusezivanishini ukubabamba. Kodwa kwakhathese hhayi, akhona ama-temperature bayathathwa, bayakhuthazwa. Amatisha lawo alokho esayesaba, but izikolo zemakhaya eziningi azilamanzi, especially thina lapho esikhona kuyogwanda North, izikolo azila eziningi azilamanzi.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.